Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 12 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Into leyo yenzakala ukuthi akhona uthandisa ngabotshwa leyo. Omzuri babavelani badlula kukho lokhu, undabani ngesitoli badlula kukho lokhu, onkomo badlula kukho lokhu, odabengwa banalaba abakhona badlula kukho lokhu. Lathi sinjenje mina okhulumayo ngadlula khona ngoba lami ngabotshwa ngahlala e-stop scam. So nxa bembopha nje babembopha nje ukuthi bemrecruitisa ngale bemnika i-degree e-politics.
Efakaza kukhomishini ecubungula imbangela yodlakela lukancwabakazi ngemva kokhetho usikomishi wamapholisa ukhomishina Goodwin Matanga uthi umkhokheli we-MDC ulakho ukubotshelwa icala lokutshotshozela uZulu ukwenza udlakela.
The MDC is gravely concerned about President Chamisa's security. There is a continuous threat to President Nelson Chamisa's life.
I-MDC ikhathazeke kakhulu ngengozi ebhekane lempilo kamongameli Chamisa.
Abebandla le-MDC bathi bakhathazekile ngoba impilo kamongameli walo umnumzana Nelson Chamisa usengozini kulandela imizamo yokumthumba kuthange. Abesifazana bakobulawayo baqale imfundiso yokulungisa impahla esetshenziswa ngabesifazana nxa besesikhathini eyama-sanitary wear. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Amapholisa athi umongameli Emerson Mnangagwa nguye owathumela ibutho ukuthi lingene ezitaladeni ngesikhathi abasekeli bebandla le-MDC betshengisela qede kwafa abantu abayisikhombisa. Lokho kwethulwe ngumkhokheli wamapholisa uMnumzana Godwin Matanga kukhomishini ecubungula imbangela yokubulawa kwabantu laba. Ukhomishina Matanga wengezelele esithi balobufakazi bokuthi umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa engaba lesandla ekutshotshozeleni abantu laba okuzabangela ukuthi bambophe. Esipha ubufakazi bakhe uMatanga uthe amasosha asebenzisa izikhali zabuhlobo lwe-AK-47 ngonanzelelo ngoba bengakwenzanga lokho kwakuza kufa abantu abaningi kakhulu ngenxa yokuthi abesekeli be-MDC laba babe lobudlwangudlwangu obesabekayo. Owayekhokhela amasosha lamapholisa ogatsha lwe-National Reactionary Force uBrigadier General Anselm Namo Sanyathwe utshelwe ikhomishini le ukuthi akulamuntu ngitsho loyedwa awubulawa ngamasosha. Uthi abafayo kumbe ukulimala badutshulwa ngabo somabhizimusi ababevikela izitolo zabo. Uthi amasosha akumfanekiso eyathathwa kusenzakala ayedubula emoyeni ukwethusela nje ababegqekeza izitolo betshisa impahla edolobheni leHarare. Umkhokheli webutho uMnumzana Philip Valerio Spanda nguye obefakaza ngesikhathi sisiya emoyeni. Ikhomishini le izaqhubeka kusasa isizwa abufakazi. Akwaziwa ukuthi uMongameli Mnangagwa lo Mnumzana Chamisa bazamiswa na phambili kwedaleleli. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo wala impi yenkululeko uMnumzana Max Mkandla. Yena othi ikhomishini le yenza isizingelezani nje kulokuthi ikhangele ukuthi owapha imvumo amasosha ukuthi adubule abantu ngubani.
I think yena nguye wadeploya abantu ukuthi beyedubule. Ngoba nakasoze vike into enjengayona lena clear umuntu lwana waye-ema silawo amavidiyo waye-ema lathi singama-former soldiers waye-ema waze watshaywa ngomunye wakhe ukuthi angadubuli straight umuntu kumbe wayemtshayela khona ukuthi uyaphuza kumbe wayemtshayelani asoze sibe kwazi ngobana kodwa-ke amavidiyo silawo lokhana-ke akakusoze kusincede ngalutho okukhulunywa yilaba abantu ngobana lakho i-commission ukuziyebiza isela ukuthi lona isela lizikhulule. Amapholisa ayedeployiwe bamele bezidefende bekhuluma amanga. Amasosha ayedeploya bahamba bayadubula kodwa bedeployiwe ngobani solo ukuthi betshone bese western isikhathi lapha bese sibona hayi ngama businessmen lokhana into esingayifuniyo noma ze bese idobhe ebusuku besikhathi bani uyafuna into ezingazani kaziqedakali kuza senza khona kana kusasa singakuye kuvumela lokho bagcina bese sibona abantu begoground babula ukuthi khona vele bona babe dubulana kodwa ngoba bama distant hayi lomphop kathi sibona bethi bona hayi ngama businessmen asobantwana thina bacha ikhulu lapha bathi bona hayi babezisomela isoft coup babekhupha ama criminals around umgaba sazithulela so bangabe lokho besihlokoza ngeminwe yabo le bezibona ngazani singabantu abangabantwana we are also soldiers
sizwa kuthiwa bacabangela ukubana umnumzana Nelson Chamisa engabotshwa phezulu kodaba lona lolu kuyafana lesakubona kuminyaka edluleyo okwakubotshwa kona inkokheli yamabandla aphikisayo
into le yenzakala ukuthi khona uChamisa ngabotshwa le omzuri wabavelayo badlula kukho lokho undaba ningisitholi badlula kukho lokho onkomo badlula kukho lokho odabengwa banalabo abakhona badlula kukho lokho lathi sinjenje mina okhulumayo ngadlula khona ngoba lami ngakotshwa ngahlala e-Stokes Camp so nxa bembopha nje babembopha nje ukuthi bemrecruitisa ngale bemnika i-degree e-politics njalo ebotshelwane ukuthi wenzeni uChamisa lokho abangambopha ngakho ukuthi khona ngento leyi eyamabutho naleyi mhlaka 1 August uChamisa kwakuzamenza ukuthi eboshwe kuyini eyabebotshela ukuthi wenzeni.
Lo ngumnumzana Maxim Kandla owala impi yenkululeko bexoxa icingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Zozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho oweVOA umanyane labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge ngolwesine mhla ka 8 Lwezi, Mutoko mhla ka 15 Lwezi, Harare mhla ka 21 Lwezi, Gwanda mhla ka 26 Lwezi, Lupane mhla ka 28 Lwezi. Sicine ngakontutu ziyathunga. Kobulawayo mhla ka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhutshwa yileli thuba.
Abebandla le-MDC bathi bakhathazekile ngoba impilo kamongameli wabo umnumzana Nelson Chamisa isengozini kulandela imizamo yokumthumba ngomgqibelo odluleyo. Evela emhlanganweni wekubonga abasekeli bakhe abamvotelayo emarondela kukhetho lwalonyaka. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kube isipitipiti emzini wemavuku lapho abohlangothi olubona ngomvikela kaChamisa abahlaselwe ngabantu abaze ngezimota abangazaziyo bagcina sebemisana beliswana lalaba bantu. Lesipitipiti sichiye oyedwa walabo abavikela uChamisa elimele. UChamisa obikwa eselesikhathi eside ehlaselwa ngamapholisa ensitha ndawo zonke lapho ahamba khona ozokusesatshelwa ukuthi impilo yakhe isengozini. Ekhuluma emhlanganweni lentatha lezindaba esigodlweni se-MDC esemorgan Tsvangirai House namhlanje isikhulumeli sebandla umnumzana Jacob Mafume uthi bakhathazekile ngendlela uhulumende kamnankagu wahlasela ngayo uChamisa.
The MDC is gravely concerned about President Chamisa's security. There is a continuous threat to President Nelson Chamisa's life, and we note with concern.
EMDC ikhathazeke kakhulu ngengozi ebhekane lempilo kamongameli Chamisa. Impilo kaChamisa isisengozini enkulu njalo sisinanzelele ukuthi uhlala ehlaselwe. Siyakwazi ukuthi uChamisa ngumuntu oyazakalayo kodwa sikhathazeke ngohulumende osemhlasela yonke indawo ayakiyo okufana lokwakusenziwa ngohulumende we-apartheid.
UMafube uqhubeke ethi abantu abanjengomphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa abakhuluma iqiniso lapho athe isehlakalo semizamo yokuthumba uChamisa singaba sibangelwa yikungezwani phakathi kwalabo abamvikelayo. UMafume uthe lokhu ayisikho kwakuqala ukuthi uChamisa athunjwe ngamapholisa ensitha wona alembali yokubulala njengoba bake bamthumba bamtshaya bamtshiya elimele enkundleni endizamtshina ngeminyaka edluleyo. Ilunga ledale lephalamende elimela ebulawa emetropolitan unkosikazi Dorcas Sibanda uthi uhlasela kweziphathamandla ze-MDC kuveza ukuphelelwa ngamacebo okulungisa umnotho welizwe kukahulumende kaMnangagwa.
Thina vele siyazi ukuthi nxa umuntu esehlulekile noma ubaba endlini nxa sehlulekile ukuthi akufanise ukuthi asuthise noma imuli yakhe okwakhe ukufika engumuntu osesiba nolaka. Siyakwazi ukuthi uhulumende lo okhona uhulumende wababulali. Yimbali abayitshiyayo yimbali abazayitshiyela abantu ukuthi bayabulala bona bayaziwa bayethusela abantu izikhathi eziningi izigayi uhulumende wezigayi. Thina uba u-advocate Chamisa siyakwazi ukuthi abantu bonke eZimbabwe lapha bamvotele and yena uhulumende lo okhona uyakwazi ukuthi abantu eZimbabwe lapha bavotele u-advocate Chamisa. So usekwazi ukuthi kuningi abazakwenza okokuzama ukuthi baphambanise abantu.
Kodwa uZulu okhulume le-Studio 7 uveze kungabi lethemba lengatsha zikahulumende ezivikela uZulu ikakhulu amapholisa okumele ahlolise isisakalo semizamo yokuthumba uChamisa. Umnumzana Pascal Sibanda uthe imbiko kankosikazi Mthwangwa njengesiphathamandla sikahulumende akumelanga akhulume ngale ndlela ngodaba olusezandleni zakapholisa ngoba uphambanisa uphenyo.
Indaba yokuthunjwa kukaChamisa mbona ngani amapholisa kumele ayenze uphenyo lwayo lwabo bengakungela i-politics engenelayo ngoba esesikubona ukuthi i-politics uhulumende yena sethe wangenela wafaka umbono wakhe ungazange kube lophenyo elivela emapholiseni. So ngithi amapholisa wona kumele ayenze uphenyo lolu kungela zakukhetha njalo ngendlela eqondileyo okusemthethweni.
Imizamo yokuthumba uChamisa ikhumbuza abantu ngokuthunjwa komunye owayesola uhulumende weZANU-PF umnumzana Itai Dzamara laye wahlaselwa ngamapholisa ensitha ngomnyaka ka-2015 wanyamalala kuze kube lanamhla lokhu. Umnumzana Thandai Biti, Morgan Komishi kanye loMo Chitsiba ngezinye zezinkokheli esezike zaphuma egcekeni ziveza ukukhathazeka ngokuhlaselwa ngabantu abangabaziyo. Ekhuluma emhlanganweni wemarondela ngomgqibelo uChamisa uthe akusakhulelanga ukuqhuba inhlelo zakhe njengoba amapholisa ensitha etshona emlandela ndawana yonke esibha isibonelo sesehlakalo sokuhlaselwa akwenziwa khona eDombo Shaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Ikomiti yedale lePhalamende ebona ngezokwenjiwa namhla ibuzisise iziphathamandla zikahulumende kanye lezewange Colliery ngokuningi okubikwa kungaqhutshwanga ngemfanelo kukhethwa ibhodi kanye lokusetshenziswa kwemali kulenkampani. Okuningi lolu daba sikuzweni kumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga lekomiti yedale le obesePhalamende.
Udaba lwewange Colliery luhlupha ngento elandelayo. Okwakuqala, uminister we-mines ubaba uChitando wake waba ngumgcini sihlalo we-board ye-Wange Colliery. Wasephuma ke ngo-November 2017 ngemva kwe-coup eyayenzakalayo wase-appointwa ukuthi abe nguminister we-mines. Athesa umnyaka nokuphela ungakapheli wasesuka ke wathi yena usefaka iwange under reconstruction. Kodwa ungabe uqakathekile ukuthi sitsho ukuthi engakayenzi khonokho umnumzana uChitando uke waba lokuzama ukuxotha amanye ama-board members. Ngiyakholwa kuthiwa kulama-board members amabili engake ngawatsho ngamabizo awaye ngabafuni ukuthi behlale ku-board leya. Esehlulekile ke ukuthi ekwenze khonokho wasegcina esesenza ke lokho okuthiwa yi-reconstruction. Kodwa ubuchapha obukhona nami wenza leyo reconstruction lokho kwenzakala ngesikhathi yona leyo board esikhuluma ngayo ibisivele yake yaxotsha amanye ama-managers for corruption ewange laphana ukuthi babethatha izimali. Babathi bebasuspendile ke basebefaka a very reputable audit firm ukuthi ihambe iye kwenza i-forensic audit ukuthi kubonakala ukuthi kuyini okwenzakalayo. So namhlanje bekuyukuqhubekela phambili kwe-committee ye-mines izama ukubonisisa ukuthi kanti le nto okuthiwa i-reconstruction vele yenziwe ngendlela efaneleyo yini. Ngoba umbuzo omkhulu okade ukhona ku-committee meeting namhlanje ngeyokuthi hawu selifaka i-reconstruction. I-reconstruction lifaka u-administrator, u-administrator lowo uyabe siyakudla futhi kuleyo nkampani elithi linakayisela mali. Kanti le nkampani ivele iqatshe ama auditors ukuthi audit ukuthi ama managers ebeziphatha njani izimali zale inkampani. Then lina ke nxa selisenza ke i-reconstruction yaso kungani bavalela i-audit le ukuthi ingakhiphi ubuchapha lobo okade buvele bukhona. So namhlanje sihlangane lo administrator wekampani, sihlangane lo minister we-justice, uminister we-justice simbuza ukuthi kake esitshele esicasele ukuthi okuyikho sibili okumqoka okwamenza ukuthi yena eyenze leyo reconstruction kwakuyikuyini. Ngoba ngabe kuthiwa khona kwakuyizinto nje ezokuthi sifuna ukumaneja ikampani, babengamelela phela bebona ukuthi i-audit le efakwe yibhodi iyaphuma lani.
Lo mnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga lekomiti edale lephalamende ebona ngezokwemba. Lithiye indlebe kuwona lo msakazo ekuseni ngo-6:30 AM lapho esiza qhubekela phambili ngalolu daba.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Lingakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9:00 ntambama, lapho esizabe sikhangela ukuphuma kuphenyo lokudinga imbangela yodlakela olwabangela ukubulawa kwabantu abayisithupha bedutshulwa ngamasotsha ngemva kokhetho. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abantu base-Ukraine bavote izolo bedinga umongameli. Lanxa uDenis Pushlin, umkhokheli webandla leDonetsk oleminyaka engama-37 ethole isilinganiso sokungamashumi edlula kancane ayisithupha i-61% samavoti, ubikwa esedlulwa kancane nguLeonid Pasenchik, umkhokheli webandla leHuhansk, kodwa amavoti engakapheli ukubalwa. Isilinganiso sezidakamizwa ezifunyenwe ngamapholisa angelamngcele emhlubulweni wange-South Asia, East Asia, siveza ukuba lonyaka sizaba ngesikhulu okwedlula eminyakeni kakhulu esilungiswa kwele miyama. Omama bakobulawayo baqale imfundiso yokulungisa impahla esetshenziswa ngabesifazana nxa besesikhathini yama-sanitary wear bezama ukubalekela intengo yayo ephezulu. Izifundo lezi ziqhutshwa ngabenhlanganiso ye-Inspire Women and Children esebenzela kobulawayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ama-sanitary pads lawa abawathungayo alakho ukuwatshwa loku-ayinwa ukuze asetshenziswe njalo esikhathini esizayo. Lokhu kuyinto enza ukuba iningi lingabhekani lodubo lokuqonga kwentengo sikhathi sonke. Omama abangene umhlangano wemfundiso lo bathi le yinto engabasiza kakhulu ngoba kwesinye isikhathi kungenzeka ukuthi kukubambe ungakhangelelanga njalo ungelamali. Unkosikazi Lindiwe Maseko owenhlanganiso ye-Inspire Women and Children Foundation obefundisa omama ngokuthunga ama-sanitary pads uthi uhlelo lwabo lolu lulakho ukuphathisa omama ngoba kuningi okusetshenziswa ngomama okungalungelanga ukuthi bakusebenzise njalo okuningi kwakhona kuyathengiswa. Lokhu abakufundisayo akulahlwa mahlayana ndawana yonke kuvimba ubuchapha babantu.
Sina lapha sifundisa ngokusebenzisa ama reusable sanitary pads. Siyabafundisa omama ukuthunga ama pads lawa ukwenzela ukuthi bazincedise bathole abakusebenzisayo nxa besesikhathini. Njalo abantwana besikolo kwesinye isikhathi abahamba esikolo uzwe kuthiwa kuselakale isanitary way yokuthi basebenzise. So ngalokho thina esikwenzayo siyafundisa omama ukuthi bazincedise ngoba kunengi esikuzwayo ukuthi abantu bayakusebenzisa okunye kwakhona kulungile ukuthi umuntu angabe uyakusebenzisa. Njalo lokhu kuyanika umama isithunzi ngoba akasela kwethuka ukuthi inyanga nxa isikhathi lesi sifika ngiyabe ngingelanto yokusebenzisa. Njalo kunengi kwakhona kuyathengiswa. So lokhu thina esikufundisayo umuntu uyakuwatsha aphinde futhi njalo anjani akusebenzise. So kuyaseva lasesikhwameni. Njalo le hygiene ngoba siyathola ukuthi okunye kwakhona kuyaphongulahlwa yonke indawo. So i-environment yethu igcina isingcolisiwe. So lokhu khona akula nto ezinjengazona lezo.
Ekhuluma ngokuqakatheka kokuhlanzeka, unkosazana Bianca Chinamasa, omunye wabangene lomhlangano, uthi kuqakathekile ukuthi umuntu ongumama ahlale ehlanzekile ikakhulu nxa esesikhathini ngoba kulakho ukuletha amahloni ebantwini.
Qathile ukuthi umuntu ongumama ahlanzeke ikakhulu nga bese sikhathini. Kufanele ukuthi abantu in terms of hygiene, qathile ukuthi abantu bangabafazi begeze behlanzeke, make sure ukuthi bayageza behlale be umuntu ongumfazi mayese sikhathini lesikhathi ukuthi nxa ungayekela ukugeza ungaba lengcekeza uyagcina uzosiba liphunga elingekho right and kufuna ukuthi into le igcine siaffecta abantu abaseceleni kwakho. Ukuba sesikhathini nanti into le kumele kube yimfihlo yakho wena, so akumelanga ukuthi kuze kugcine sowuphumela la kwabanye abantu ngaphandle. Umuntu ongumama mayese sikhathini kuyakumele ukuthi esebenzise i-sanitary wear, bengasebenzisa ucotton wool ama-pads, ama-tampons, but kuqakathekile ukuthi make sure ukuthi izinto abazisebenzisayo azo zinto ezagcina sezibalimaza ziba-affecta i-health yabo.
Unkosazana Buhle Benkosi Mhlanga laye ongene lolu hlelo uthi kuqakathekile kubo mama ukuze balondoloze impila kahle yabo.
Program le ibalulekile kakhulu kubo mama especially emakhaya ngoba ezikhathini eziningi ulwazi kalukho, ezikhathini eziningi ulwazi luba khona emadrobheni and njalo thina sithi kasifundisaneni kasakhane ukuthi ilizwi lizwakale emuntwini wonke ngoba ezikhathini eziningi siyafa njengabafazi sibulawa izinto ezincane, sibulawa ungabe lolwazi lokuthi izinto lezi zisebenza njani, zisetshenziswa njani ngoba gathesi siphila endulo ukuthi kusetshenziswa amabhechu, kusetshenziswa izikhumba, izinto ezinjalo. Ongangukuthi lokho kusuka kusilimaze thina kwe-health yethu njengabafazi. Whereas kulezi nsuku sokule zinto ezijene kakhulu ezingasetshenziswa.
Unkosiyazi Patience Ndebele onguye owasungula inhlanganiso ye-Inspire Women and Children Foundation uthi bananzelela ukuthi abantwana abangamankazana oyedwa echumini bayalova esikolo ngoba besesikhathini. Uthi lolu hlelo lulakho njalo ukuphathisa omama ukusungula amabhizimusi abo ngokuthunga bethengisa ama-reusable sanitary pads lawa.
I-project le yama-reusable sanitary pads yavelela ukuthi amankazana 1 in 10 ayakhutha isikolo ngendaba zama-periods. And into le ukuthi abantu bayidiscuss kunzima eZimbabwe ngoba i-culture yethu ayivumi ukuthi sikhulume ngegazi labafazi. Omama abaningi lamankazana basebenzisa izinto ezinjengamahlamvu, utshani, inhlabathi kumbe ama-newspaper ngoba bakwanisa ukuthenga ama-sanitary pads. Nge-project yethu leyi sizama ukusiza omama ukuthi hhayi lanxa lingathengi lingafunda ukuzenzela ama-sanitary pads a-hygienic. So khathesi sibhoda around ama-community amaningi sibafundisa ukusebenzisa ama-reusable sanitary pads bawayenze ukuthi bawathunge befunde plus ukuthi beqasa ama-business abo nge-project yona leyi.
Omama abaningi abangene lezi zifundo bathi kuzasiza kakhulu labo abanakekela intandane labafelokazi ukuthi bazisize ikakhulu nxa imali ingekho. Ngokufanayo abantwana emakhaya lezigabeni balakho ukuthi bazithungele bengaphili ngokucela ukuthunyezelwa kumbe ukuthengelwa ngabadala kumbe abafowabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Iqembu elinqobe kumqhudelwano wenkezo yeChibuku Super Cup eTriangle lithi lizaphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi laseAfrika weCAF Confederations Cup. Intathe ezindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leTriangle libe liqembu lesine ukuphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup selokhu lomncintiswano wavuselelwa ngomnyaka ka-2014 ngemva kokutshayela ikwenzele iHarare City nge-2-0 ngomgqibelo emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeGibo. Umgcini sihlalo weqembu leTriangle uLove Momatikinyitse utshele intathe ezindaba zemidlalo ukuba iqembu lakhe lizaphatheka umncintiswano weCAF Confederations Cup, lona okulilungelo eliphiwa iqembu eliphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup. Kusenjalo umqeqeshi weqembu leHarare City uMark Harrison uphinde wakhala ngokudlala la ekipo ekupheleni komdlalo ngomgqibelo esithi lokho kudlala indima ethile ekunqotshweni kweqembu lakhe.
The environment we're playing in is on an uneven playing field, you know.
Thina ungasifananisa nje labantu abakade bedlala ibhola lensimbi, ngoba ngokusiletha ukuthi sizodlalela enkundleni yeGibo bahle bathuthukisa amathuba okuba iqembu leTriangle liphumelele, ngoba yinkundla yabo lapho abalabalandeli abaningi khona. Bekumele lomdlalo ufakwe enkundleni yeBaba Fields kumbe eMandaba ukuze sonke singabi ngekhaya.
Esephendula umqeqeshi weqembu leTriangle uThora Manguiro uthe kuvele kuvamile kulomncintiswano ukuba kube leqembu elidlala lingekhaya kufinal, njengoba lalo eliHarare City nyakenye liphakamise inkezo lidlala lingekhaya.
It's a precedence that has been set by the sponsor.
Akuqali ngathi lokhu okwenzakalayo, ngoba lami ngisaqeqesha iqembu leHarare City sinqobe sidlala singekho ngekhaya, sitshaya iqembu leTyalamuti, ikanti labo nyakenye bebedlala besekhaya kodwa iqembu leHow Mine kalizange likhonone. Laphambilini njalo iqembu leNkezi Platinum liphakamise linkezo lidlala ngakibo eBaobab, ikanti lele FC Platinum lalo liphakamise lidlala lingakibo eManda.
Phezu kokuthola ilungelo lokuyamela ilizwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup, iqembu leTriangle lithole inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu njengomvuzo wokuphakamisa elikwenze inkezo yeChibuku Super Cup. Iqembu leHarare City lona lithole inkulungwane ezingamashumi amahlanu njengomvuzo wokuphusha lasendaweni yesibili. Amaqembu aphume kusigaba sesemifinal lazathola inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu, kuthi lawo aphelele kusigaba sequarterfinal azathola inkulungwane ezingamashumi amabili, kuthi lawo ahle aphelelwa ngumphako kusigaba sakuqala esomncintiswano azathola inkulungwane ezilijumi lanhlanu. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Efakaza kukhomishini ecubungula imbangela yodlakela lukangcwabakazi ngemva kokhetho, usikomishi wamapholisa uCommissioner Gordon Matanga uthi umkhokheli we-MDC ulakho ukubotshelwa icala lokutshotshozela uZulu ukwenza udlakela. Ababandla le-MDC bathi bakhathazekile ngoba impilo kamongameli wabo, uMnumzana Nelson Chamisa, isengozini kulandela imizamo yokumthumba kuthange. Omama bakobulawayo baqale imfundiso yokulungisa impahla esesetshenziswa ngabesifazana nxa besesikhathini eyama-sanitary wear. Hayi-ke, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.